Washington DC ndini Tanono Kawande.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Ningali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuqokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition president owezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, siye saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuqokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba umkhethe ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition president owezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise. So kade thina bamlindelene yini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposo parliament. So mina ngale indlela kuyangidoubtisa ukuthi usibalize ukuthi opposition li ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli wabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga bazodiliza. Thina sithilengoma ethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona kunganana ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi ukuthi umntakamlimi kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele manje ngoba into asukuma khulume kodwa kwathi uvice president ekhona manje ukuthi ngumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikisha ukuthi uNkomo akhithwe ngukosazana Catherine Ncube odabuke esiqintini selupane.
Sathi sifike eCatherine sathola ukuthi labantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi laba bantu laba bavela ngathi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isiShona. Abantu abana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi dawane zara tavira kare takagara panapa. Ivela ngathi bathi tatorwa kuBlue Lagoon. Thina vela sifuni, mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga. Mina zapho irevive weyimi ibe ngingomunye wabantu abarevive zapho. Angifuni.
Amalunga amaningi emandla lezaphu axotshwa amanye akhitshwa ezikundleni ngumongameli wezapu omutsha owinde ekhathaza ezinye iinkokeli zaleli bandla. Unkosazana Live Nethuma inkokeli kuleli bandla ngobulawayo.
Phela ndaba Mpophoma district secretary, mina into engani ayimphathi kakhulu kuzapu okwakhathesi. Kudala kuzapu ensukwini ezidluleyo izapu kade imnandi sikholisa, kodwa kathesi kuzapu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo. Cela ungabi lokuxotshana kuzapu.
Esabeleni samathebeleni sawza bakhona laba bathi umongameli wezapu abamfuni ngoba udabula izapu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma sidivided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizaya khona. Waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho ma esehluleka uyayekela, ma ukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izapu iphathe esiyithembileyo yiyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo, labantwana bethu sibachiye bekiyo. Kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangathi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebandla leli angena ngenkani emafutini ezaphu lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki leyo ephelileyo besile mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council le National People's Council zilandelana namalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona laseyola abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanikeke nomsindo kwampana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngala sikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha ubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress. Izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho.
Amanye amalunga alinhlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezapho. Udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele sito 7 kobulawayo igama muyeza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo begaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesi sigaba idalela ePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo emaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Indlala sezithathele emakhaya lapha, even izifuyo hayi sokunzima sibili. Abalimi sebephila ngokufida izifuyo laba lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba hayi sokutshisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo. Indlala emakhaya sikhulumi, sike saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibili.
Manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga, ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchazise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhone ukulonda. Kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emthathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili, even nomama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bebezama ukuthi khona bephilise izimuli. Ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa, abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi babona umlilo amakhabitshini into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwazi ukuthi ukuthi abantu baphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyo ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezindlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangkhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama izini abalimi abakhulu ukuthi bathathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo le eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathepeleland South edalele lephalamende Inhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezishiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iwest collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu uGaynor Gumede weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubudget yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathi sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ngani zimqoka okumele zibe khona kubudget ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayifaka nabelali paper elikhankasela ukuthi ama speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kulibe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo nabantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abantu
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina-ke njengenhlanganiso elephi iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo Ok, Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempela sonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edalele Central Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilapha eGoli bakwethu. Engakho ke lapha kulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permits la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezeleke ngezinyanga ezingisifikile. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona ngiyokuthi abantu abasimele abathi basimele kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu bemathebheleland kuyona lawo into yamapermit leyo ba less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi kahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu besindebeleni abemathebheleland bancane kakhulu inamba yabo elamapermit lawo, bancane kakhulu less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubulweni emathebheleleni baziphilela njengonkulunkulu la eSouth Africa, abanye sebezibazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa lawa abantu okumele ukuthi ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu bemathebheleleni lokho ekwaqalayo kakula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthathwa ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha emathebheleleni babengalazi izithupha ebengalama birth certificate, amashona yayela kokonke, ama-passport yonke into benakho. So kungathiwa basinela abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku studio 7 okhulumisayo nguMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyavota, singaya vota mphe, singaya khona ukuyavota, kodwa izano angeke yaphuma lapha. Ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyeziphetheyo kuzek. Izek eZimbabwe iyo problem. Izek uChigumba lwana okuthiwa nguChigumba uChairman weZek lwana ngowezano. So ngaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima kanje. Silokukala inyembezi ukuthi ilizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana yisikhathi senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lesi esibhekane nayo? Kunzima kakhulu. Ngiyacela ayibalwe ke la yami li audio bafathi, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
studio 7, studio 7 linjani lonke siwuzama? Hayi siyaphila. Hayi mina ke ngingunduna amakhaya, igama lami ngisejohana. Abanye bambiza bethi Mundulu. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha uhlangothi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani, yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwe ukuthi uzama ukuthindwa. Kade nenyoka kuyiphi party yena wakhe inkovu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzwe ukuqondene. Kazwakali kade kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi awumntwana wanangqondo ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party yakhe. Abezandla uma bafuna ukuzisupport ephala bayakhuluma uStudio baza bakhuluma. Uma bengakhulumi iStudio 7 yezweni hamba ibadinga ezindlini. Yabonga.
Linjani emsakazane kaStudio 7 abasakazi bonke abaxolekileyo kunye nabalaleli bankomagumbani umanomhlaba. Okokuqala ngithanda ukuthi ngiphawule ngezwe leZimbabwe lokhu ngiloko ngingasuke ehlangothini leZimbabwe ngalo ukuthi uyabona eZimbabwe mahlakwezulu ngale vele kunzima ukuthi lize lelana lilenge ilizwe leZimbabwe lelana ngoba abantu bangikhona abaZimbabwe labana i-politics zabo yizo ezibigongoda kakhulu. Okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke. Umnankagwa lawechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana. Sokuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo nemboleshenyo ngezombusazwe kodwa kufikana ukuthi kakula ngisho nokoda abakuvumelanayo. Isisi yakwasiya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe leZimbabwe kodwa kufikana ukuthi abeZimbabwe imbono lana bayichakela phansi abafuna ukuyamukela. Izame la iyakwanisa ukubuya le mbono emihle ngathi lizwe. Kodwa kufikana ukuthi abantu besisi bayichakela phansi imbono lana kuzima ukuthi beyamukele. Kufikana sebetshaya itoyi. Ngaphandle kwelokhu vele kwephalamende kodwa ethi the end sofika ama-election sebekhala ngama-reforms kade ilithuba lokuthi loyalelana elungisindaba zama-reforms avukwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho. Kanti bona bengabantu banye bengamashona ijuwe abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini beze bedlula kuthwakelayo lo mgaba abathi bebona ibeze lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekile impilo amashona yazi ukuthi ngabanye abantu labana. Mina ngokamthokazi thina singabakamthokazi njalo laba abagxekela umthokazi phansi umthokazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye. Into esiyikhangelelayo njalo lingazikhangelela ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uChamisa. Thina njengompresident asivotele umuntu siyakunjalo sonke abakamthokazi ngoba upresident ngoba eZimbabwe. Thina abakamthokazi sikhangelela ukuthi sithume uma-council lama-MPs esizabavotela ukuthi becele umhlaba ephalamende eZimbabwe ngalokuthi thina njengomthokazi sifuna ilizwe le. So ke ngithi ngiphendule labo abantu abathi kwakhona umthokazi kupresident ozavotela ubani. Sonke abantu bakamthokazi akula muntu osengivotela kupresident. Upresident wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale Zimbabwe. So ngiyabonga okhuluma yemumpofu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu. Kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje yama audio esebuthelelwe ayahambelana, ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubekeke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa imnengi kanganani sizazama ngamandla ethu. Siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine, kubikwa amasotha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasotha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbonakati wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayinthi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngasho ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakho nokunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwa. Ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-East ayefike e-West ayesouth ayefika ngale kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain. Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is not running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. So blind to your conscience and reason. Could it be love for your country or for the gun you're using today? So there is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire. Flow.
we know where for us to go, and we will run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa isigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30. Abangadlaleli abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela lingazilalela ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.